Mina sibili ngwami umbono wobhuti Chris. Ngalami ngumuntu osesemutsha ngiphathekile ku-MTC yilo kanye ihlandla bengizalithatha ngoba i-future ye-MTC, future yeZimbabwe isezandleni zabantu abatsha. Kuningi osokwenzakela, abantu abatsha behlezi bebukele besetshenziswa kungakhanyi ukuthi into yangkhona iyanga. Ngokuya ngayo i-MTC siyangena embusweni, ngayiyo ebusayo. Kodwa ngokuxabana lokungazwanani kokuphela, iphathi lokhu idilika ibiyele emuva. Kukandikho lapho abantu abatsha akade bekhangelele khona ukuthi ilizwe lizalungiswa, bethole imisebenzi, belabo bephila impilo engcono. Lokho abakwenzileyo ngiyakuncoma kakhulu ukuthi bahlangene bona abayibo abanikazi bephathi, abayikusasa yephathi. But ninabadala nxa lingafuni ukuthi lilungise iphathi sesiyithatha over, bayenze into enhle kakhulu ukuthi babayenze beqalise ukuthi bebone ukuthi no, into lezi abazenzayo kayisizo, iphathi lingayisinkulu ukudlula lokho eyikho khona kathesi.
Manje ngokubona kwakho kuzaphetha njani? Ubona bezahlala phansi yini ukhuphe lotshamisa ngenxa yalokhu okwenzakala?
Nxa ukhuphe lotshamisa bobabili bengabantu abaserious ngokufuna ukuthi iZimbabwe incedwe iphume ezandleni zombuso lo abantu abakhala ngawo, lesi yiso isikhathi esokuthi bahlanganise amakhanda, bahlale phansi balungise lokho sithi ngama-differences abo. Abantu abatsha sebebabambile, sebebabambe ngapha langapha ukuthi buyanini lize khulumisana. I think vele yiyo yodwa indlela ezaphetha ngayo lindawo. Ngingomunye wabantu abatsha bengiza ukuthi lingachiki, bangaphumi e-harvest house, bangawenzi, bangathathi side, bawomele ngokuthi hlalani phansi likhulume, beze behlale phansi bekhulumisisana. Akulasidingo ukuthi uChamisa athi ufuna ukuqala ekhuluma lo mnangakho, athi ufuna uqalwele indaba lo mnangakho lokuthi ukhupha kijimaye uPollard ayekhuluma lo mnangakho. Bona bobabili besehlile kukhulumisana njenge-MTC, iphathe yiyo eyabenza baba yilokho abayikho khona. Akusizi konke lokho endangeke kusebenza, bahlale phansi uChamisa lokhuphi iphathi ilungiswe ukuthi akusesele sikhathi kuyefika i-election elandelayo bebambeni ngxenye kungaba ngcono.